Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande okusipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-17 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isisekelo selizwe na? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezemithetho.
Kodwa ukufida umuntu obuye eralini ejenini ayibona ukuthi kungaba i-vote buy. Ngaphandle nxa sekunempuphu, sekunempuphu engaphekwanga. Impuphu, you know, lenziwe kungaphekwanga. Esezinikwa abantu eralini. Lokho kuyaze kuyi-vote buy.
Lanxa usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga esithi umumo oselizweni ulungele ukhetho olukhululekileyo, abanye bathi abavumelani laye ngoba abantu makhaza besethuselwa njalo kulodlakela.
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station. Kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo lelise esihlalweni, ama-observers abantu abazimeleyo benhlanganiso ezizimeleyo abamasonto.
Abamabandla ahlukeneyo abazancintisa kukhetho lwalo nyaka kunsuku eziyisikhombisa ezilandelayo koBulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo okhetho njalo sebelungelele ukuya ekhethweni abazanqoba khona.
I chose ukhetho luluhle, luthule, it's very peaceful, it's very exemplary, that's very good. Ukungabeni wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and it's peaceful and that is really, really well.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isekelo selizwe na? Ibandla leZANU-PF lipha abalandeli balo ukudla ukubalisa inyama yenkukhu, isinkwa lezembatho zebandla emhlanganweni yamarali phose wonke. Isisekelo sombuso sithi kulicala ukuthenga amavoti. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana kucacaphulu olilunga lebandla le-CCC. Saqala ngokumbuza ukuthi kambe ibandla leZANU-PF lingalisephula na umthetho.
So ngabe kufithi yakho awufuna ukuqala bese kufuna indaba yokuthi abantu bangaye rallyini mhlawumbe bangahlala rallyini laphana kusetshenzwe bese kuba lesikhathi sokuthi badle, no problem. But iproblem ebakhona ukuthi nxase kunamagonyeti nezimoto ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini bephiwa ama-rights bephiwa ukudla kushiyeneyo kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivotele. That becomes vote buying. So it's context. Bese kufuna nokuthi the social welfare ngalelo langa ishe ukuthi iqhube iprogram yayo. Bayeza ukuza umbuzo lo eParliament Chris. Baphendula wathi no, but umsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. And sasibone khonakala ku-abuzwa ngesikhathi zama-election. Ama-program asetshenziswa kwezinye iy'ndawo ezithize. Ngesikhathi sama-election ama-program akasevele engenzakali phakathi kwesikhathi. So there's abuse of the system in that way. So usesiyakhanyela, uyakhanyela ikhondeli Chris.
Kodwa lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU-PF abantu bayaphiwa i-chicken, bephiwe isinkwa lamanzi le-drink. Singathi kuyini lo?
Nalokhana ngiboni ngazane emaralini vele abantu bayasitsho lami yinje ngangainti ngingathola abantu besuka kuconsciensi yabo beralini ewayisitsho. I must make sure ukuthi nxa irali liphela the group somewhere and we achieve something. Please remember babesuka ezindlini emhleni phela bathola lokho naphana bengahlanga. So as long as abantu labo beseralini bengamasapoti ezani, I don't see any problem. Iproblem ibakhona nxa ukudla loko kungaphuma kukanokunikwa abantu edolobheni lasasitini abantu abavele bengayi eralini ngibone ngaze nxa sekwenzela kuyaze kuyi-vote buying.
asingeke sathi ivote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye abantu abanye basebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla ukuthengele abantu abaningi sebesecisha izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuse rally ngoba even any other party even opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kulesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphela nxa ukuthi thinathembe singenawo ama-resources akhona kodwa ukudla okuyake kuse rally ngoba abantu abaseralini kulusize ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothela kuphela ukudla lokho bahlale. So I think it's a fine line. If vote buying ileyana eyokuthi ngiyakhumbula mina wawulala kuwiki izimoto ebusuku kuma-shopping centre uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abamele baphiwukudla amarole elayinile that yi-vote buying esesayibonayo likhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya ngiyakhumbula sihambele ematopo abantu behlela behlezi kuma-shopping centre laphaa kuyisihlaza sabamele ukuthi uzabuya ukudla eze way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi expose kweyinye i-view engaba khona that is vote buying. Ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying kodwa ukufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buying ngaphandle nxa sekunempuphu sekunempuphu engaphekwanga impuphu you know lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini lokho kuyazo kuyi-vote buying.
Lo ke nomnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ngezomthetho obixoxa icingweni lestudio 7 uphulu ulilunga njalo lebandla le-CCC. Ngesikhangele olunye njalo udaba lwezomthetho lezokhetho umkhokheli wamapholisa umnumzana Godwin Matanga uthi yena kulokuthula elizweni njalo ukhetho luza cutshwa kungela kudlakela. UMatanga uthi yena utshele inhloli zokhetho ezivela kumanyano weSADC lowe-Commonwealth izolo ukuthi lanxa kulezehlakalo zodlakela lapha lalaphaya ezigoqela ukubulawa kukaChitsunge zilutshwana izehlakalo lezi okokuthi azingeke ziphazamise ukhetho. Kodwa ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa endaweni zelizwe ezithiyeneyo ngamalunga ibandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yona iyakulandula lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lanxa ukwethusela kungakukhulu njengaseminyakeni eminye esake sayibona kakusho ukuthi kakula kwethuselwa baningi abantu abethuselwayo baningi abantu abatshaywayo akukhulunywa nje kuphela kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo labakhangele ngokhetho bakukhulumile lokho kakhulu sikubonile kusenzeka kuma district wonke nje kulabantu abethuselweyo kulabantu abatshayiweyo kulabantu abahlukunyeziweyo ngendlela thizeni kanti ke kasingakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokwenza umuntu acine ethethe isinqumo akade engasezasithathe nxa esiyavota ungamncitsha ukudla ungamkhumbuza ngegugura wundi ungenza nje noma yini umkhumbuze ngo-2008 konke khona lokho kuyabe kuyukuphinda udlakela yikho esikubona kuqhubeka kakutsho ukuthi kungatshawa komuntu kethuselwanga nxa kusizokhethweni ziningi indlela zokwethusela abantu ziningi indlela zokuthi abantu bavotiswe ngenkani bengafuni ukuvotela lokho abangakuthandiyo.
Abavela kuSADC la kuCommonwealth abazehlola ukhetho bafike elizweni izolo kuyini kahle kahle kumele bakufake ilihlo.
Ngesikhathi abafika ngaso umonakalo vele suwenzakele kunengi osekwenzakele okade kungasoze kwenzakale ngabe babefike kulesikhathi siyabona nje sibonile njalo amaqembu aphikisayo evinjela ukuthi akhankase abamba amarali ekhululekile sibonile ukuthi emsakazweni lapha e-ZBC lasemanyuziphepheni kahulumende amaqembu aphikisayo kakhitshwa ngendlela efaneleyo nxa ekhitshwa besolwa sibonile laphana njalo ukuthi abantu bethu
ukususelwa ezindaweni ezihlukahlukeneyo. Ngakho ke nqabe fika ngalesi sikhathi okuningi vele sekonakele. Kodwa ke sona lesi sikhathi abalaso kwabasebenzise babone ukuthi kuyavotwa ngendlela ekhululekileyo ngalolo suku, kuyabalwa ngendlela yakhona ama results a-announcewa ngesikhathi njalo ahambisane lendlela abantu abavote ngakhona. Kodwa umbonakalo vele sudalekile sokwenakale kakhulu ngendlela abangasoze bayiguqule njalo.
Sibone iTRC ikhala ngokuthi amapolisa aseqalisile ukuvota ngeposo aphoqwa ukuthi avotele ibandla lezano PF. Kodwa abezano bayakulandula lokho. Ungathini ngalokho?
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station. Kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo lelisesihlalweni, ama-observers abantu abazimeleyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto abavela ngaphandle kwelizwe, kanye labo bonke nje ababefuna ukuthi ngokusemthethweni babone ukuthi ukhetho luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ngokuba nxa kungekho abantu elinye ilihlo elibonayo, kulula ukuthi labo abavota nge-postal bethusele bagcine be vota ngendlela kade bengasoze bavote ngayo. Lokho akufanelanga kubuye kwenzeke njalo. Kanti ke kade sikhona lokho kwenzakeleyo kuzaba yimbangela yokuthi kube lempikiswano ngemphumela yokhetho, kuzaba ukuthi izwe leli liphile ngaphansi kobunzima futhi kwezenotho, kwezepolitiko, kuza kwenza ukuthi kungabi lemisebenzi, kungabi lempilo eqondileyo yabantu eminyakeni eminye elandelayo ngu-5.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa icingweni lo mtungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, abamabandla ezombusazo ehlukeneyo abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini ezilutshwana ezilandelayo ngolwesithathu oluzayo kobulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo asebewenzile, sebelinde nje usuku belesiqiniseko sokuthi bazanqoba. Intatheli zindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakhansila, amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe. Abazamela amabandla abo bencintisa kukhetho lalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolu khetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa. Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla lezanu PF eCountry Park, umnumzana Mthuli Ncube uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo.
Hayi, so far ukhetho luluhle, uthule, is very peaceful, is very exemplary, that's very good. Ukungabele wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really work.
Umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumane edale lephalamende engowebandla lezaphu uvumelane loNcube.
Mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency, angizange ngibone edlakela kimi, the coverage bangiyenzile ngemedia yonke nje kimi, hhayi besisebenzisana lamapholisa labezekhi. So ngikhangelele ukunqoba mhla ka-23 August.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC uthi sebekhankasile okweneleyo ngakho balesiqiniseko sokuthi bazanqoba.
Ukubona ukuthi i-ground sokusetshenziswa amaZimbabweans wonke ase-ready ukuvotela iTFUSI, iTFUSI vele isiwinile. Mhla ka-24 August siyabe sino brand new president, sino brand new economy, sino brand new currency, sino brand new Zimbabwe.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network iZESNI bathi bayasuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Isikhulumi seZesni esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula.
Sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota, njengakathesi nje siphuma khona apha abantu ukuthi balungiselele ukuthi bayi-observe ezindaweni ezithiyeneyo. Nxa sikhangela nje i-general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa, sibona nje iningi liyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka. Siyakwazi ukuthi esikubonayo kakhulu sibantu siyakunanzelela ikushiswa kwamabhana ikakhulu awe opposition masikhangela amalanga la adlulela namhlanje mbona abantu akulamabhana ashisiweyo akanezenjamisa lapha koBulawayo.
Iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle koBulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abe commission elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi yena lebandla lakhe leZANU-PF bakhengelele ukunqoba kukhetho lwangeviki ezayo esithi ngoba imisebenzi kahulumende wakhe iyazifakazela. Umnangagwa ubesethula la mazwi embuthanweni werali eyenzelwe eMakoni South izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selisole ukuvota kwamapholisa lamabutho kungela amanye amabandla ukuthi bahlole ukuthi kwenziwa ngemfanelo na. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli zindaba izolo ukuthi balembiko njalo ekhomba ukubana amapholisa ebevota phambi kwabaholi babo. Okwamanje sengidedela emuva ngilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
I'm going to go to the hospital. Ezele ukuthi izele izinene leyini kulomehluko embuzo emithiyo esacabanga ukuthi inxeza zalelisikazi so liyanizele lidula lesithi iziza zalelisikazi asambeni sevotela iCC yimi uzamo zamayo.
Studio 7 linjani basakazi bethu kunye labalaleli labalandeli bonke bakastudio 7 ngiyababingelela. Bese ngithi mina Studio 7 sicala lisitshelele kumbe lisikhuzile abezekhe ngizwe lathi thambi kukhulunywa ukuthi amanamba baphiwa ngamakhampani abomakhalekhukhwini ayisikho. Mnangagwa amanamba waphiwa ngabezekhe ngoba yibo phethu masirejista sibhalisele amanamba etelefoni waye benganika ama-opposition party ufithe nizekhe vela ngezanu ovete vele kasoze vele siphumelele ngoba izekhe lezanu lobudlelwane. Siyakufisa ukuthi lathi sizwe oyesisi simbe MDC kumbwana. Eyila icela ukuthi icala ivote ngeku box number 1. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani bantu bayithabahle. Ya sesiyavota ke ibisiwina ke iZANU-PF. Lizobabona abantu labe belibavotela bona laba beZANU-PF sebeqala ukuqhatsha ama security ukuthi babagade besidla imali yelizwe. Umuntu uma engeniswe ngabantu ekugcineni kasafuna abantu, uma uzomdinga uzomtshela ngohlupho uthola isecurity yena akasatholakali. Libananzelele abahlakaniphile wavele bangabavotela.
Sanibonani, sanibonani basakazi abahle linjani lonke la Studio 7. Zothanda ukuphawula ngalolu daba. Cela phela ama-audio ethu lizivule lathi. Zothanda ukuphawula ngalolu daba lolu sokuthiwa amapholisa asevotiswa ngenkani. Kanti yona iZANU-PF icabanga ukuthi yona ingasefuna futhi ukubusa manje. Hayi 5 years. siza singabantu nje eZimbabwe 5 years nje singathanda ukuthi iZANU-PF ube iqhubeke ibuse futhi yonisebenzisa into yonke nje hayi 5 years is too much manje sikhathele siyahlupheka sinamsebenzi manje sisemazweni zama impilo kunzima lapho usebenza emazweni but ithole iZANU-PF isathi ilokhu isafuna ukukhokhela abantu ayikho into eyenzayo but ifuna ukubana itibikithi yona iyabusa phambili ngeZANU-PF lo muntu olandela iZANU-PF mna ngazi ukuthi uyabe njani kahle kahle ukuthi uduko olungako uyabe ngaluboni ngiyabonga okhulumayo ngu-Trevor Lonsebeswana
siyabingelela ku-Studio 7 siyabingelela ku-Studio 7 banjani abantu ngizathanda ukuphawula kancane especially kakhulu ngendaba ye-Country Park bantu base-Country Park linayinedile nhlanhla kakhulu okuqondana lo Mthuli Ncube ngoba nangunguye umuntu obisa ibhondi imali esibulela iZimbabwe kabuhlungu uzananzela ukuthi uMthuli Ncube bakabazama ukumsetha ephalamende befuna umbona ukuthi yena akathwali yini amayusa wabaleka waphuma ebaleka ephalamende kodwa umuntu lokho echuchisa ukuthi abantu baholiswe ibhondi so umuntu ongathi ulenhliziyo lobantu abantu yena lowo umuntu ongalahliziyo labantu uMthuli Ncube kufuze ayangeke kakhulu abantu bamxotshe eCountry Park engabi le ndawo lapho angawina khona yibo laba bantu abavela emathebelelendi abayibona ababisa imithetho yonke leli ibona abantu encindezela abantu kade sibabisa imithetho emibi enjengabo patriotic act yena lesikhona babisa imithetho emibi yibo bona abantu abavela emathebelelendi esithi thina laba bantu kabafunakali bangene ephalamende ngenisana abantu abaright abazwisisayo abazathixa bekhayela umthetho bekumthetho bekumthetho oright ongasiyo ozancindezela abantu ngoba abantu kade sibathwele nzima ibhondi leli liholwa yithi thina abantu yena uMthuli kaliholi kaliboni kalihli kalazi ukuthi imali enjani ake limxotshe eCountry Park bantu beCountry Park siyacela ukuthi uMthuli engawini eCountry Park noma sokutheni lo mnanga kwakhe bayalahla izikhava zabo lezo siyacela abantu bakithi ngiyabonga ukukhuluma ngosibandi waselukubani konasirent ngiyakubonga kakhulu
elenzani bantu bakaStudio 7 thina siyaphila lonke balaleli bakaStudio 7 okhulumayo unkosi khona uphe ngibuya lapho ekhezi emaphisa la siyakuzwa sibili amavoti abantu cela abantu bayivota ngobuningi babo alathi siyabuya sezindleleni sizovota sibaningi siyenzele ukuthi lathi ilizwe lethu libuyele kuhle leZimbabwe ngoba mhlawumbe singathola ukuhlala kuhle kula manje siyadubeka sisemagangeni khonapha siyala sigijima ubusuku bonke badala bethu mana sivosena amakhanda siyevotela ilizwe lethu leZimbabwe abantwana babuye ekhaya bathole imisebenzi siyabonga ngingelela abantu abami uTokozani loThuka lapho abakhona ngithi inkosi ihlale nabo ngingelela intombi yami yakuNdlovu lapho ekhona ngithi hayi sithandwa asiqhubeke sigcine abantwana kungangenela usatane
ngingelela enkundleni ngithi litshona njani basakazi iZimbabwe ilizwe lezithembiso izithembiso ezasuka kusukela ngo-1980 abantu baphilwa ngaphansi kwezithembiso ezingafezekiyo izithembiso ezingasabantu ezingalethi intuthuko izithembiso ezithi khona izano iyahamba iyefakwa kuyigreda emgwaqweni okufileyo iliqeda lapho ibisibiza abantu izobatshela ukuthi igreda le izolungisa umgwaqo abantu bakithi begida umnyaka wonke abantu bakithi batshelwa ngamabhodi ukuthi amabhodi alungiswa lama-airport lamaphalamende kade lokho kusiza bani kuncedisa bona ngoba yibo abangena leyo phalamende lokho kuyizikhulu ezihlala kuleyo phalamende le bhoda lena ungeke uzijayisa ukuthi walungisa ibhoda ngoba siyayibhadalela leyo bhoda iimoto zethu ma zingena lapha ziyabhadala imali eningi kakhulu futhi kambe ungatshela abantu ukuthi yintuthuko leyo kumbe ngokunye futhi ukukhuthuza abantu okukhona abantu silahlekelwa izimali eziningi lapha nebhoda ngalokho siyakwazi ukuthi nje abantu bakithi ngabantu abajabulela izithembiso ezingafezekiyo bayatshela ukuthi wasesilungise lokhu abantu bayagida umnyaka wonke kodwa lokhu abakugidelayo kungafezeki sesikujwayele lokho isikhathi esiningi oluyuhlupho esilalo kulaba abantu bazitshaya izifuwa ngokuthi bafundile umbuzo okhona yikuthi sifundele ukuyaba luhlupho yini kwamanye amazwe kodwa yikho esizitshaya isifuba ngakho hayi bantu bakithi ibhola lilele ezandleni zenu uma kuyikuthi lijabuliswa yikuhlala kuphela ligidela into izithembiso sizahlala sinjalo size siye kufa kodwa abahlakaniphileyo babona ukuthi kufanele kube lenkukhu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukuze Melika igqetha lalo owayengumongameli umnumzana Donald Trump, umnumzana Rudy Giuliani ubikwa ephakathi kwezikwelede ezadalwayo kumela uTrump. Ngalokho uGiuliani ubikwa esithi uzakuya emzini kaTrump eMar-a-Lago ukuthi bayikhulumisa namathupha ngalolu daba. Kolunye njalo daba uTrump uthi uzakwazisa kuyona le iviki ukuthi uzakuba khona na enkungxoxompikiswano yamalunga ebandla lama-Republicans eyaqala ezayenziwa ngeviki ezayo eyakuqala. UTrump uthi kafuni ukuzihlupha ngali ngxoxompikiswano ngoba ekhokhela amalunga ancintisa kubandla lama-Republicans. Ucwaningo luveza ukuba ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini, omlandelayo abe lesilinganiso esilitshumi lantathu kuthi abanye balesilinganiso esiphansi sokuthathu ekhulwini. Kodwa abanye bathi uTrump engancintisa uzakuba lula ukunqoba kulomunye ongayisuye nxa ezamelana lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amathuba kaTrump nxa emiswe lo mnumzana lo mongameli Joe Biden.
Umnumzana uJoe Biden nxa ungakhangela ukhanya engathi umkhumbi wakhe lo uzamile sibili ukugwedla-gwedla ngoba ungakhangela i-economy yelizwe leli ibingathi iyaphansi, kodwa ke wazama ukugwedla-gwedla. Mina mbona ngathi usephutshile ngoba kathesi nxa ukhangela umnotho welizwe ukhanya ngathi ungcono kakhulu. Abantu bayasebenza, ama-company adinga abantu bokusebenza, kula bantu bokusebenza imisebenzi mnengi ukwedlula abantu. So ke mbona ngathi ngaleyo ndlela ubambile sibili. Kuyasweleka sibili abantu njengathi khona lapho abaqhashi, siyaswela abantu, uswele uzuswele uzimangala ukuthi kathi manje uzasetshenzelwa ngubani nxa sekunye. So ke ke kuyatshengisa ukuthi i-economy iyahamba. Ungakhangela nendlela abaphapha ngayo kathesi amafremu aChina, ama-holidays, kuthini, kuyaphithizela, kuyahamba sibili. I-economy angibona ukuthi ingamsa phansi. Mbona ngathi uyizamile sibili ukuyigwedla ukuthi ingaze yatshona isize ngathi iyandenda kathesi.
Asithi kusuke uTrump bese kungeniswa omunye ozancintisana laye, umbone ngamnqoba yini umongameli Joe Biden omunye ongaso Trump?
Iqiniso lakho bekungathi nje ngathi inkundla yakhona ibekelwe bona bobabili ukuthi bake baphindane amatrikula, baphindane sibone bake bangqikilana ngaphambili wehlulwa uTrump khona lokho angazange akuvume ukuthi wehlulwa. Bekufanele ukuthi kathesi babuye futhi baphindane njengakhona lokho sibone ukuthi bazangqikilana bayefika ngaphi. Kodwa-ke njengoba kungaziwa ukuthi kungahamba njani, kungangena omunye kuthi kulaba abatsha basesebatsha. So abantu bangeke bakhethe umuntu omdala phambi komuntu omutsha. Mbona ngathi kungamkhathaza uBiden lokho. Laba ama-Democrats angaphinda futhi azisole ukuthi aluba ngabe bahle bakhangela ukuthi bafake umuntu omutsha. Kodwa-ke labo bebesesaba ukuthi umuntu omutsha angaqondana noTrump uzadliwa. So bekumele ukuthi bona bobabili bona laba bake baphindane ke sibone ukuthi kuzawela ngaphi intulo kuqhawuqhawu. Kumbe kasozaphinda avume futhi uTrump ngokwesithathu ama-elections ukuthi uluzile. Sifuna ukukubona khonokho. Yikho engikubonayo babakani.
Siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo ngoChris Gande.